Hola mngela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuyenza ukuthi kube lo msindo ukuthi thina kasitholi imali zethu siyabe sifuna ukuthi si withdraw imali bona bona sebele balukusebenzisile ama stories kuphela thina sifuna imali zethu kuphela akula order lokuthi singahamba e-bank siyathola imali zingekho thina sifaka imali konapho e-bankini.
Ukuqhamuka ukuxokozela kwelinye ibhanga wagcina kutshaywe umanager we-Allied Bank eHarare ngabantu abakade bezolindile befuna imali zabo bengazitholi.
Ukuqaqa ukuthi njengazakhamiza ngoba uyasale empansi sibonisaneni ukuthi hayi kuyini ku-right. Bengaba khona abanye abangathi abasuke bethi hayi indawo singayenzini, indawo singayekeleli ukuthi kwabasithi kunesifakeni siyakhe enye indawo sithi uphithi le yimbono efunakalayo yona leyo njani.
Icele le-MTCT selicele umunicipala wakoBulawayo ukuthi aguqule igama lenkundla yeBarber Fields ithiwe yiNelson Mandela Stadium.
Ikansil yakoBulawayo ephakathi kwemizamo yokukhanga abantu ukuthi betshise izidumbu zemuli zabo ngaphandle kwembadalo ngoba indawo zokungcwaba zisilela kuleli dolobho.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Udubo lokusilela kwemali emabhanga eZimbabwe ikakhulu alabanikazi abansundu luqhubeka lusiya phambili okuvezwa ukuxokozela okube khona abantu bezama ukuthatha imali zabo ebhanga le-Allied Bank elicatshangelwa ukuba umnikazi walo umnumzana Obed Mpofu. Abantu bebethukuthele batshaya umaneja ngemva kokuba ehluleke ukuchazisa ukuthi kungani abantu bengenelisi ukuthola imali zabo. Intatheli zindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kubikwa kwenzakale ngezikhathi zekuseni kubranch esemgwaqweni uJason Moyo ngemva kokuba ubranch manager walelo bhanga ehluleke ukuchasisa ukuba kungani imali isilela. Kulapho-ke abikwa ehlaselwe khona watshaywa ngamasotsha amabili kwathi uZulu obephakathi kubanking hall laye wahle wamhlanganyela emtshaya ngoba ezonde kakhulu ngokwehluleka ukuthola imali. I-Studio 7 ikhulumisane lomgcini sihlalo webhodi lebhanga le-Allied Bank umnumzana Farai Mtamangira otshengise ulwazi phezu kwalesi sehlakalo ethi akekho elizweni lanxa engasatshongo ukuba ungaphi.
Yeah, no, I'm out of the country. I don't have the full details. You can speak to the CEO on the computer. Yeah.
Kodwa imizamo yokukhulumisana lomqondisi waleli bhanga umnumzana Gwasira njengokutsho kwamnumzana Mtambangira yehlule njengoba ucingo lwakhe belungangeni. Umnumzana Themba Dube ungomunye wabagcina imali yakhe labebhanga le-Allied Bank njalo bethukuthele ngoba isehluleka ukuthola imali yakhe.
Ukuyenza ukuthi kube lo msindo ukuthi thina kasitholi imali zethu siyabe sifuna ukuthi si-withdraw imali bona sebele balukusebenzisile ama stories kuphela thina sifuna imali zethu kuphela akula order lokuthi singahamba ebhenki siyathola imali zingekho thina sifaka imali khonapho ebhenkini.
Ngesikhathi lolu daba lolotshwa bekuvaliwe kuleli bhanga elitholakala phakathi kwemigwaqo ebalisa uJason Moyo lo 3rd Street bucwadlana nje lalapho kuledale lephalamende eHarare kulezi sebenze ezimbalwa zithanyela amangilazi esango lebhanga abulawe nguZulu ngesikhathi ebaleka ngemva kokuba kuphoswe intuthu ye-tear gas ngamapholisa. UZulu inengi lakhe kuyisebenzi zikahulumende othola iholo lakhe kulo ubetshelwa ukuba aye kwamanye amabranchi abalisa eliku-Robert Mugabe lelise-Avondale lapho umuntu abikwa ubesanelisa ukuthola amadola ngamashumi amahlanu kuphela $50. Kusukona isanda kwedlula elinye lamabhanga abensundu njalo ele-Trust Bank livaliwe ngoba kuthiwa belingalandeli umthetho ophezu kokusebenza kwamabhanga elizweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Kamau.